abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary mazi bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singawabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezi umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikuze zama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani lendlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseJengwe ngingunokuthaba Dlamini.